Uyabona nasikhuma ngento okuthiwa yi-democracy sibalisele ubana omunye lomunye ulelungelo lokucabanga njalo lokukhetha uhlangothi angabe yena elukhwabitha. So lokhu kungabe kusenzakala kungaba kumbe kulaba abalwela impi enkululeko kumbe ngiqembu liphi nje lona elabe lizimele lodwa ngale kuthengisela i-maturity ye-democracy yethu ukuthi kona abantu abasoze sibone solinye ngezikhathi zonke, asoze sihlale sivumelana ngezikhathi zonke. Okuqakathekile kuko konke lokho yikuthi kona abantu baphume bengalwanga kodwa beyenza lokwanothana let's agree to disagree ngesikhiwa at the end of the day omnye lomunye azimele ngalokho akufunayo. Bakhona abanye abakhuluma lodaba lokuthi kona bafuna u-2030, bakhona abanye abathi hashi isikhathi sesenele silandeleni khona okwafaka emthethweni. Bonke abantu kona labo ba-expressa izifiso zabo, izinqumo zabo ngendlela abakubona ngakho. And kimi ngibona ngani yikho ukuthengisa imashuruti ye-democracy ukuthi kona abantu it does not necessarily mean that singaba sindawone eqembini singawonana ama-veterans babe ama-veterans bonke kodwa akusho ukuthi kona sisebenza bona ngeso elifana nayo.
Ncube uyamuza uGolide uyakhuluma lapha, ungathini ngakhonokho?
Ye, ngiyamuza ubaba uChuma. Mina ngithanda ukuthi ngiphawule ngokuthi kulamaqembu amabili lapha kwabalela inkululeko. Kulabamela iqiniso njalo bemthanda upresident wabo uMnangagwa, bese kusiba labanye abamzondayo abaluma bephozisa labo bathi kahlale ukuze ayangeke atshengise ukuba njengomgabe ahlale khwaphana esikhundleni ukuze kubuzwe la kwelizayo ke kubuzwe kathi umuntu lowu wenza njengomgabe kathi wayemkhiphe njani umgabe. Kodwa laba abanye laba bameli iqiniso abamthandayo bafuna ukuthi angayangeki, bamtshengisa ukuthi hayi wena ehlala phansi ehlonipha iconstitution, akusiyo democracy la, yikulandela iconstitution. Umuntu othi khona akaqhubeke esesikhundleni iconstitution ingakuvumi ngumuntu, akusiyo democracy kujonjalo. Ngumuntu oyabe elahleka, umuntu owasuka wanatha umsobho owombuso kamgabe waze wamngena sele ngqondo yokuthi umuntu wonke angaba ngumkokheli kufuneka afele esikhundleni, kufuneka azakhitshwe ngenkani. So ke bayamthanda laba bathi kaphume. Lami nje bengingamtshela kukhathesi ukuthi hayi akaphume ahloniphe iconstitution, akenze imaki kuhistory ukuthi wake walandela iconstitution.
Ye, Golide lapho yathi ubaba Ncube uthi hayi bo lokhu asikho phela ukuthi usekele idemokrasi, lokhu kungazana kukhanti kumaninginiki nje.
Andiyabona kolokhu yidemokrasi futhi Ncube engumkhwenyana wami nje, so laye abone ngendlela yakhe abona ngayo naleyo. Kubalulekile kakhulu ubana imicabango yakhe layo siyithathe siyihlubungule siyifake laphana, kungabi le victimization of uthi yena ucaba ngenjani. Akukanti embi khonapho, yikho mna ngithe khona abantu vele abasoze bebone ngeso elifana nayo. Even nxa sigele indawo zama-constitution, i-constitution umthetho owabunjwa ngabantu ukunjelwa abantu ongatshintshwa ngisho ngasiphi isikhathi futhi. Kodwa-ke njengoba ngitshilo mina, abantu balelungelo lokubona ngendlela ezishiyeneyo, yikho okuthethe indawo even kuma-veterans ethu ukuthi abanye bathi hhayi sokwanele u-2028 ekwana laye umdala kaphumule, abanye besithi hhayi ngaqhubeke up to 2030 aqede i-vision yakhe. Konke lokhu imibono efakwa ngabantu, akuze kwafuna-ke ukubana ngenxa yokuthi umuntu usebone ngokushiyeneyo suqasa ukuthethisa kumbe suqasa ufuna uba opinionated wena uthi okwakho umbono wakho ube yiwo oprivelayo. Asha kumna kube njalo.
Ye, baba Ncube ugqiba khonapho amafishane ba.
Ye, engikucabangayo yikuthi kungaliyangisa kakhulu ilizwe, kungalihlinzela ebandla kulikhipha amatwane lezibindi kulibeke laphana nxa kungatholakala iconstitution yelizwe sokuthiwa abaningi bathe kayitshintshwe ukuze uMnangagwa aqhubeke. Kungaba ngeyinye into yokuthi ingayangisa okwedlula yonke into asebayenzayo beyizanu bayenza kabi. Ngicabanga ukuthi engumuntu omdala uzahlala phansi lapho obona kulabafana bakhe abangathi bayalahleka abachuka indlebe ukuthi hayi lokho ansoze ngikwenze lokho futhi isithanda ukukholwa ukuthi njengoba lokubakuza athi kafuni kungena kube kuliqiniso lona leli ukuze achiye bafundisile laba abafundi bakhe abangathi bayalahleka.